umama ngokhapheleyo ngothumbula imlomo umama vele engakunanzi engakuphekile cathi ungakuhloni kuyakhula amazwe ihlala kuyo kulezi nsuku kunzima kodwa ke manje ufike kusmall house uzizwe bangenti la ungani usezulwini uthanda ubambaso umasamve usuke ekumacinema usuke yonke indawo ezitheneyo so ikomanjeukuthi kucine kula ma-small house
khonapho-ke apostle Dube anti yazela lapha uyakhuluma iqiniso wefusane
ngicela khululeke u-Ezra ngoba lokhu sikufundisa thina enkonzeni nsuku zonke ukuthi ngihlala behleka nxa ngikhuluma ukuthi omama kwesinye isonathi bayazihambisela amadoda abo kuma-small house ngokwehluleka ukuwaphatha ngokwehluleka ukukhulumisana but inkinga enkulu kakhulu okudala khona lokho ukuthi phakathi kukamama lobaba akula kukhulumisana akula foundation eyakhiwayo ukuthi mina nxa ngibona into zirongo kumele sizilungise njani umuntu abesebonina i-solution yi-small house kanti omama labo bathi bangenza bese besuka bengasanaki omkabo umuntu kasagezi sengunamdlopha ngoba ngisagezela bani mina sengitadile umlilo womthado umlilo womthando uyabaselwa and ukhwezelwa izinto ezincane abantu abazithatha for granted now i-small house singayi-avoida nokukhulumisana phakathi kukamama lobaba
abantu bangazitshada lapo abanye basafuna ukugeza abanye basafuna ukupheka into enjalo umuntu ecine
enye into nje khona ukuthi abantu bayasuka barelaxe lapho emshadweni ukuthi hhayi semphakathi akusaswele ukuthi ngeza akusaswele ukuthi ngicesa kodwa on the other hand kulo hlupho lolo ukuthi abadala sebebuya besithi awena mfazi gqoka njengomama owendileyo sokumele ugqoke izigqoko ngathi ngwako sengwayo ezifika emadolweni khonale khonokhu izigqoko awuzigqoka ezakhanga ubaba lo abadala sebezidiscourage
kuyakuba
iye anti usendlini lomngako